Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lonto ngamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sizokuthokoza ukukhulu kakhulu siyibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolu lufike koBulawayo. Inkinga ezikhona yi-marketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama-talents akhona.
Abesifazana abakubhizimusi lomsebenzi wezandla bathi umhlangano lombukiso oqoqwe ngabekhodepha oqhutshelwa koBulawayo ubatholise amatuba amabhizimusi.
Izikhalazo zabanikazi beyikhokheshi lina amacustom abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asila ama-bank cards abaningi bangikhona babhenka ku-EcoCash. So bebekhathele sibili besithi nosicelani isidingo le-solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama-targets sisebenzise i-EcoCash.
Inkampani e-Econet Wireless simanyane logatsha lukahulumende olwezemithelo olwezinara emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota basebenzise i-Eco Wallet ukuhlawulela ama-targets.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru selihlaselwe kuxexebuka kwamanye amalunga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7.
Abesifazana beZimbabwe abakumsebenzi wokulungisa impahla ngezandla laba kumabhizimusi amancane sebamukele ngenjabulo umhlangano oqoqwe ngabe Coordination Committee for Development and Promotion of African Handcraft iCODEPA oqhutshelwa koBulawayo. Bathi bathole ibhizimusi lokuthengisela phandle kwelizwe okujabulisayo. Kuvika unompumelelo moyo.
Abantu abavela emazweni ambalwa awe-Afrika bathe gwaqa e-ZITF koBulawayo emhlanganweni wesificamunwemunye wabaphatha intambo bemisebenzi yezandla e-Afrika jikelele lapho abahlaziya eziphathelane lokuthuthukisa imisebenzi yezandla emizameni yokuthuthukisa impilo zabakumisebenzi yezandla. Abesifazana abanengi labesilisa abambalwa abakubhizimusi lemisebenzi yezandla labo baphakathi kwalumhlangano njalo babukisa bethengisa impahla yabo bethi ziyathengwa okwamagama njalo sebathole nabazathenga ngemva komhlangano lombukiso. Unkosazana Mavis Mpofu okubhizimusi lokudweba uthe bayabonga ngombukiso onje duze labo ethi ubapha ubudlelwano lamanye amazwe.
Nika ubudlelwano laba kwamanye amazwe kakhulu. Bayathakazelela izinto zethu esizenzayo. So abanye sebethembise ukuthi bafuna ukuwoda okunengi especially lapha.
Obona ngemisebenzi yezandla kukhansili yedolobho lakoBulawayo unkosazana Judith Ncube uthe uhlelo olukhona lubavule amehlo babona ukuba bangasebenza njani noma nje belenkinga yokuthola imikambo yokuthengisela.
Sizokuthokoza ukukhulu kakhulu siyibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolu lufike koBulawayo. Inkinga ezikhona yi-marketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama-talents akhona ethethwe kuhle mahle kakhulu kubomama.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumsekeli womkhokheli weCODEPA uthi ukhangelele ukuqala izitolo zabemisebenzi yezandla emaceleni emigwaqo eqala eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Khathesi sitosiba laluhlalo sahlala phansi labe imijojo ngibonani bafu lizalanzelela ukuthi umuntu wonke ungene kuhle sesiqeda la sesihlala nabo phansi futhi ukuthi ngitshele bonile ukuthi bafete njani bangena njani lento zabo bese sisukuthi ke laba zaphuma lento zabo kufani so sizakusebenza lokho sikunanzelele ukuthi abantu bahlokuluzwe.
Kuthi omunye wakhe wakwele South Africa unkosikazi Lindiwe Zulu uthi umbukiso omuhle njalo kumqoka ukutholela imikambo yemisebenzi yezandla e-Afrika jikelele.
Angiboni kahle ngempela lo mbukiso, ngiyabonga nje ukuthi uMinister Nyoni nathi usi-invite-ile ukuthi sizela. Okumqoka kakhulu ukuthi kufuneka bonke labantu abangama-crafters la sibatholele imakethe ukuthi bakwazi ukuthengisa imisebenzi yabo emihle kangaka.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lemisebenzi yezandla bakhala kakhulu ngokuswela imali yokuqhelisa amabhizimusi abo lokungaphathwa kahle izisebenzi zemingcweleni yamazwe abo kunye lokungabi lemikambo eqoqekileyo yokuthengisela impahla zabo. Umhlangano weCODEPA wamalanga amathathu oqale izolo uphela kusasa lapho iZimbabwe ezathatha isikhundla sokuba ngumongameli weCODEPA. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inkampani ye-Econet Wireless isimanyene logatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemigwaqo eZimbabwe National Road Transmission emsebenzini ozakwenza uZulu ohamba ngezimota osebenzisa i-EcoCash enelise ukuhlawula intuba zemgwaqweni ama-toll gates ngomakhalekhukhwini. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Iziphathamandla ze-EcoCash zithi lokhu kuzaba ngokwakuqala elizweni ukuba bezimota banelise ukuhlanganisa imota lesikhwama semali afake inhlawulo ye-EcoCash toll wallet esasengekhaya abe sephonga ufika atsho inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini lapho efika kuma-toll gates kwehlise isikhathi asichithayo ekiwo. Isiphathamandla se-EcoCash umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngalo manyano wenkampani yakhe leyezinara.
Umuntu kumbe ni customer kufanele a prefund iaccount yakhe eZinara ku EcoCash menu ngathi luta 151 ambe ku make payments ambe ku common payments kumbe ni ku regular payments. Uyabona lapho kubhale khona Zinara o pay Zinara angangena khona pia. Uyabona lapho kubhale khona pay token yathatha imali from EcoCash wallet yakhe ayifake ku wallet yakhe eZinara ya ma token. So nxa esedlula nje kuma token kule mali ku account yakhe ya matokens lapho ngikhuluma nje number and then aba matokens bathe bamdistractele imali yakhe ku Zinara wallet yakhe ukuthatha less than 10 seconds umuntu azivulele njengazange akhathele ngokudinga imali kumbe no swipe kumbe nokwenza.
Ulandisa phezu kokubafuqileyo njengenkampani ukusungula indlela yokuhlawula kuma toll gates.
Izikhalazo zabanikazi be-EcoCash lina ama customer abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asila ama bank cards abaningi bangikhona ba banka ku EcoCash. So bebekhathele sibili besithi nosicela ngisidingele solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama targets sisebenzise EcoCash. Yiri zinyangikhona yena le yasenze sabamba nalezi naye.
Isikhulumeli seZinara umnumzana Augustine Moyo uthi isimo somnotho lapho imali ingatholakali lula emabhanga ngokunye okuzale lumanyano.
Uzananzelela ukuthi abantu abaningi abachayelana balama cellphone iningi labo balama line ayizamabizi abe iConnect ama line balawo and abaningi bakhona ba registered ku EcoCash. Akusela sona ke isidingo sokuthi behambe bethwele imali leyi endlutshwana ababeyithole lapha bayithole khona sebeza isinza kwezinye izinto.
Lindlela isebenza ngenhlelo zabenkampani ye Southern Region Trading Company SRTC. Unkosikazi Nomandobe ngesinye seziphatha amadla kunkampani ye-SRTC.
I-focus yethu kakhulu ngeyokuthi sikwanise ukusolva okulungisa amaphutha akhona emhlabeni wethu eZimbabwe. So sisebenza kakhulu le-government, sisebenzisana le-Zinara, sisebenzisana le-CVR, sisebenzisana even le-ZRP. Siyabumba ama-solutions amatsha. What we do is we create ama-systems from scratch. So akulo ukuthi siyahamba siyethenga something sililethele sithi lokhu kusebenzela iZinara, so akusebenzela iZRP. Ukuphumelela kwe-client yethu ukuphumelela kwethu.
Kunje lindlela isetshenziswa kuma-toll gates alithumi lasikhombisa elizweni phakathi kwangamachumi amabili lasithupha ilizwe lonke. Amanye awo ngatholakala endaweni ezigoqela e-22 miles Chivi, Dema, Eskodini, Eskbank, Wange, Inkomo, Lions Den, Lutumba, Mashaba, Lamanye. Nimele Studio 7 nite Harare, nimeze kama.
China, China, Jota, Tawia, Nishima, Pata, Temekani, No, No, Sakana, Mopaina, Apeta, Apeta, Inovareta, Lovapia, Bibia,
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, owayengumsekeli kamongameli welizwe, libikwa selihlaselwe ukuxexebuka kwamalunga. Amalunga esigaba seMatabeleland South yiwo abikwa esesuka ngobuningi. Kodwa iStudio 7 kayenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki kahle-kahle asebesuke kuleli bandla. Omunye oxexebukileyo umgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland South uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Ufuzwayo wethesa ibandla leli ukuba lomkhuba wokubandlululana ngemihlobo kungxoxo esiyenzelayo.
Ya, abantu mina ngalaba ngakhomunikhetha labo sokulesikhathi, but ngibona kuphuma emaphepheni namhlanje angazi ukuthi bekubandele. But ngihamba cwasisele ukuthi no, hayi mina sengicabanga ukuthi ke ngime ngiconcentrate ezifundweni ebengiziyenza. Le South Africa ngezistadi lo wakhathesi. So ngaqeda hayi ngibona ingane isikhathi sengisisitreda ephathini sesisikhulu kakhulu sesiphambanisa izifundo engifuna ukuziyenza. So ngasokuphuma emaphepheni namhla sokuphuma sokula ama-connotations amaningi. Asebefaka bona bephathe ukuthi hayi vele ube singamncini, ube ngumuntu we-tribalism, engumuntu we-factionalism. Mina ngikoda ngangithe hayi ngicela ukuhlala phansi madoda ke ngikhangele okunye lami libe lisenza okunye.
Kona kuliqiniso yini ukuthi kulo daba lokubandlululana ngemhlobo lwe-tribalism ebandleni?
Kukhona, ngiza kubeka ngendlela mina ngu-understand ngaye ngubona ngayo nxa ngiba ngingukhangeli. Kukhona kwamanye ama-provinces, kwamanye kakukho. Besikubona kakhulu thina sinxa kule region, besikubona kusenzakala kakhulu koBulawayo, kuthethiswana, kutshelwana amashona amaNdebele, sesilokuhlonitshwa iy'nkokheli ezikhona, kusenziwa into eziningi, kukhulwiswana kokuphela. But kithi ngapha emathebeleni sawuthi lapha mina kade ngingu-chairman khona, ngiyathaba futhi ukuthi thina besiku-avoidile. Singela ama-factionalism nalaba besingela tribalism besizamile sikulungise, but besikuzwa koBulawayo, sikuzwa ukuhluphana emasiko, sikuzwa ukuhluphana eHarare kanjalo kanjalo, but ikhona sibili element ye-tribalism ephathini.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leli linjani? Nanku siyabona bakhona abanye abaningi asebesukile.
Ngesingami mina bengibafisela inhlanhla sibili futhi Chris, ngoba besika sabayamukela thina sasiku-opposition. Sabathatha ukuthi sibafake bejoyine ku-opposition kanti sizancedisana ukuphakamisana. But sokusuke kwaba lama-differences wona lawo, okuthi njengami ngithe ngikhangela ngathi ngapha ngilezifundo ezinzima ezingiphetheyo, ngapha sizama ukuthi sifucele umsebenzi lophambili, kodwa phakathi kompana kula bantu abaningi abadonsele emuva, abalisela into ukuthi iye phansi. So sathi why sichitha isikhathi sethu khona lapho, ngcono ngiconcentrate entweni ezangisiza kusasa kunokubambelela entweni okuliwa khona kungakhanyi ukuthi iyanga.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, umgcinisihlalo we-National People's Party kusigaba seMatabeleland South, bekhuluma le-Studio 7 eseGwanda.
Live Talk ukuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana abakumabhizimusi i-M7 yezandla.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ake sikhangele inhloko zendaba ezivela kwamanyamazwe.
Abantu abangabazinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 babuthene esililweni sesizalwane seMelika esibhubhe ngemva kokupika ejele kwele North Korea okomnyaka lengxenye. osakhulayo obefunda ekolishini leVirginia uOtto Wamba Wambia wayejeziswe ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokuntyontsha igwaliba kwele North Korea ephakathi kokwethekelela lelo lizwe. Ukhululwe vele ezegulela ukufa ngeviki edluleyo wazofela ezandleni zabazali bakhe.
Ukufe abantu abathobamine mbili kwalimala abane ekudubukeni okwenze ibhomba ebelithiwe emoteni ebimiswe phambi kwenkamba yamapholisa esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Imuli kamuyi owayengumhlabeleli njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Dick Chingayira owaziwa ngelokuthi Comrade Chinks isisole uhulumende ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. UComrade Chinks waphiwa inhlonipho yeLiberation War Hero okuyinhlonipho ephansi kulaleyo ephiwa abaphathisa empini bengakhalisanga isibhamu. Imuli kamuyi ibikwa yalile ukuthi aphiwe inhlonipho yesigaba isithi kumele asiwe emathuneni eNational Heroes Acre ngoba waphathisa kakhulu kumpi yenkululeko. Idale elimqoka lebandla lezanu PFL Politburo litshone lihlaziya lolu daba izolo kodwa kungela kuvumelana abalwa impi yenkululeko besithi aphiwe inhlonipho yaphezulu kodwa abanye ababalisa uMongameli Mugabe besala. Udaba lokupha inhlonipho yamaqhawe esizwe selulesikhathi luhlupha uZulu esithi kumele kube lendlela ezibalulekileyo okumele zisetshenziswe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
IZANU PF laba isigoqele wonke amabutho emabili iZibra neZanda andubeni ukuhlangana kwamabandla amabili lawa izaphu lezalo jongwe kwaba izalo PF. Ngakho-ke ekukhetheni kwakho nakokwana yibo kusale kubalulekile ubana kusale kusezandleni ezebandla lezalo PF ngoba yibo abalembali eligcweleyo ukubana ngubani owenzani ngaphi nini njani.
Nanto-ke udaba mnumzana Mhlanga uthini wena ngalo?
Ke ngibuzo okokuqala ubaba uThuma ukuzanu kumbe ukuzaphu?
Ukuzanu PF.
Okay. Ukuzana uPF, okay. I think kuhle ukuthi into le abantu bakithi bake bafunde ukuthi ma beyikhangela bayikhangeleke lihle livulekileyo, hhayi ilihle likhangela ukuthi umuntu ukhuluma ngobeninga. Eqinisweni elikhona indaba yokukhetha amaqhawe elizwe ibekwe yamiswa ngendleleni khona ukuthi ize itholakale sokuthiwa ikuzanu bese kuze kudingakala lesidingo sokuthi umuntu aze azithole esizama ukuthi ayiqualify ukuze agcizelelise ukuthi hayi kuthiwa izanu yabambana lezaphu. Engathola ukuthi ngesikhathi ibambana lezaphu yayibambana ngezaphu kuyikuthi kwenzakaleni okuze kwabangela ukuthi kuze kube lo lesidingo somanyano. Kuza sihlupha singaze sifike kusibanga esinjalo sokuthi sizithole sesisimele esinjalo. Eqinisweni ngendlela into le emise ngayo ikubi bekumele ukuthi amaqhawe elizwe abe ngamaqhawe akhethwa ngakule committee kumbe kube lesinyithi ngesilungu phecelezi istructure esacreatewayo, istructure esiyabe sigoqela abantu belizwe laseZimbabwe. Kungadingekile ukuthi abantu laba bavela kuzanu kumbe bavela kuzaphu ngoba eqinisweni khathesi indlela izanu eyiyo yona le mikhona siyakwazi ukuthi izanu indlela eyiyo yona le mikhona ayigoqeli izaphu uqobo lwayo ngoba nakho phela amanye amaqhawe ezaphu esiwaziyo abanje abodabengwa nabo Akim asebasichiyayo nabo Mabhena and so forth vele abantu laba kabakho kuzaphu. Udabengwa ngikhuluma kunje uyaphila kakho kuzaphu rather kakho kuzanu. Abaningi bakhona laba embaqambile base vele bengekho kuzanu kodwa iqiniso likhona laba bantu bekumele ukuthi nga indaba yabo imeswe ngendlela eqondileyo baba ngamaqhawe elizwe ngokuqondileyo, hayi ukuthi baze babe mdimunye lezanu kwezothi izanu iba recognize khona ukuthi izanu yiyo osokuthiwa yiyo esingamela ilizwe laseZimbabwe lonke in terms of ukuthi offer esingathi ngesilungu yi-narrative ye-liberation struggle. Kurongo. Akumelanga size sizithole sesimene esinjani esesitikwa nguthuma ukuthi kuthiwe hhayi izanu yiyo elayo elawo umlando ukuthi ngoba yiyo egoqela ama-inhlanganiso zonke lezi. Siyakwazi ukuthi kayigoqela inhlanganiso zonke lezi, siyakwazi ngamanje. Emulini yakomsigana kulamaqhawe alwe impi yenkululeko bekuzipra abasebe ngalirecognizewanga ngoba bebulawa yiyona leyo zanu. Namhlobo kuthiwa yiyo esikhetha amaqhawe. Abona ukuthi into yonke le ivele iyinhlanekela nje. Asingazisethela namanga abantu bakithi. I think into le kufanele siyilunge. Okunye njalo yikuthi ke sikuza kanti vele amaqhawe elizwe laseZimbabwe kuyini kumele wonke izindala avela emathebeleleni kuthiwe abekwa eHarare. Kanti iHeroes Acre yeZimbabwe kumele kuphele bese iHarare akwenzeki ukuthi sibe nayo thina iHeroes Acre also branch esemathebeleleni. Phela nathi besilayo vele ngesintu sethu iHeroes Acre yamaqhawe emathebeleleni esentumbane siyayazi sona. Why ingazange layo yaba elevated yenziwa yaba yi-National Heroes Acre?
Nanti udaba mnumzana Chuma.
Right, uba umhlanga ngiyamuzi yakhuluma but kukhanya ngani ekukhulumeni kwakhe kulala esingathi ngesilungu ama-facts agcweleyo ngento yonke. Okokuqala, izanu yaphela kudala ngo-1987 ayisekho. Into yashuka yaba khona ukuthi kwadaleka iparty entsha okuthiwa yiZanu P F ibambanisa izaphu leZanu Jongwe kwaba yi-1 kwaba yiZanu P F. Siphansi komkhokheli wethu ubaba uNkomo onguye wasingenisa kule unit. Ukuthi kwavela ngaphi is not a public secret. Umuntu wonke okwaziyo ukuthi kwasuka kwathini. Siyakwazi konke even indaba zekuka wonti siyazazi andibana kwaba lokuxolisana lokufaka ukuthula lo manyano owenza ukuthuliswa kule Zanu P F. So hayi yekela ngikhulume thinakulalela ukhuluma uzwana funda ukuthiyona nxa omunye ekhuluma akhulume wena nguwoqamba mangaziphiheaeaaposion ungafuni ukuthi usize wena.
Labo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazwe endawonye lesiphatha amandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Uhlangothi olubona ngezentuthuko kumanyano we-United Nations olwe-United Nations Development Program, UNDP, lumanyane lenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union. Kuhlelo lokudingela abalimi imikambo yokuthengisela izilimo zabo emhlanganweni wemfundiso oqhutshelwe eHarare. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso obelombukiso ukuthanisa abalimi abavela endaweni ezithenwe zeZimbabwe abagoqela abafuya inkukhu lezinye izifuyo. Umnumzana Kunda Izisengwe wenhlanganiso yeZimbabwe Free Range Poultry Association uthi sebeqinisa imizamo yokuba abantu begcine inkukhu zamakhaya ngendlela engangebhizimusi ukuze bethengisele lasezitolo ezinkulu.
Inkukhu zamakhaya abantu bakhona balazo zigcwele eZimbabwe. So sifuna ukuthi si-indigenize inkukhu lezi sizi-commercialize sizikhiphe ukuthi zisaba i-backyard poultry but yibe inkukhu e-indigenization movement. So sifuna ukuthi sustainable development through indigenization of izinkukhu lezi.
Umnumzana Matipak Mudenda weBinga Crafts Center uthi laye uncedakale kakhulu ngalo mbukiso lomhlangano wemfundiso lapho akade ebukisa amabhasikithi noma nje bekungumbuthano wabalimi. Kanti umnumzana Nyovani Ndlovu waselupane Gomoza yena ethi uphila ngokufuya inyosi kusukela ngomnyaka ka-2008 njalo ethatha leli thuba ukuhlangana lamabhizimusi angafuna ukusebenzelana laye.
Kufanele ufunde inyosi, inyosi kufanele ube lamakhitha khona, izidingo zakhona, nokwazi ukuthi uzibiza njani. Ungabakwazi konke lokhu asiyonto ekuhluphayo, njalo uyakwazi ukuyazithapha ungalunywanga ugqokani impahla zakho. Kathesi sengikwazisa ukuthi umntana wami semfundise kwikomitisi ufuya inyosi.
Umnumzana Lawrence Kumalo odabuka ngenyakatho eMandebele neBhinga uthi sebelima izilimo ezintsha kulumango, ngakho ke basemizameni yokuthuthukisa imisebenzi yabo bedinga ukuqhelisa inani labathengi. Lumhlangano ungenwe ngabalimi langamabhizimusi aphatheka kwezokulima afana leNational Foods, EcoSure, EcoFarmer, CPZ, Novotech lamanye. Ekugcineni libe lilanga elihle sibili kubalimi bejabuliswa nangumculo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Abogatsha lukahulumende welemelika olwe US Agency for International Development bamanyane labogatsha lwe Pan American Development Foundation bathakazelela ukuphumelela kwabosomabhizimusi bakwele Haiti phansi kohlelo lwe Leveraging Effective Application of Direct Investments kumbe iLED. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sakwele Haiti iPort-au-Prince kulinyaka. Phansi kohlelo leLED, ugatsha lwe-USAID luncedise osomabhizimusi abangamashumi amane lanhlanu ngemali lokunye okudingakalayo ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Inkampani ngankampani inikezwe imali ngemva kokuphuma lohlelo olutshengisa ukuthi ibhizimusi yayo izaqhushwa kanjani. Ehlangene, amankampani abosomabhizimusi laba sebesungule imisebenzi ezinkulungwane ezilitshumi lamakhulu phosa amane, 13,600. Kusiya phela umnyaka, bakhangelelwe ukuthi babe sebesungule imisebenzi efika kulunkulungwane phosa ezingamakhulu amabili, 18,000. Kusekela ngomnyaka ka-2011, i-USAID isisebenzise imali engange $7.4 million ekuphathiseni osomabhizimusi bakwele Haiti. Phansi kohlelo leLED, osomabhizimusi bayafundiswa indlela abangathuthukisa ngazo amabhizimusi abo. Osomabhizimusi laba bagoqela abalungisa impahla esetshenziswa ngomama nxa besesikhathini lokunye okujiyeneyo. Umqondisi wogatsha lwePan American Development Foundation uNadia Sherrock uthi ukuphumelela kwababhizimusi lawa kuveza sobala izithelo zokusebenza gadalala. Emkhosini lo, osomabhizimusi abajiyeneyo bathola ithuba lokucebisana lokusungula ubudlelwano bokusebenzelana. Ummeli weMelika kwele Haiti, umnumzana Brian Shukan, yena ukhuthaze osomabhizimusi laba ukuthi baqhubeke besebenza nzima.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Abesifazane beZimbabwe abakumabhizimusi okuzenzela ngezandla bathi umhlangano wombukiso oqoqwe ngabe Codepa wenzelwe kobulawayo ubatholise amathuba amabhizimusi.
Inkampani ye-Econet simanyane lezinera emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota benelise ukusebenzisa i-Eco Wallet ukuhlawulela ama-toll gates.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, igama nguChris Gande Lilale.
Lontungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.